siyabonga Chris lo mavela silichona njani mthwakazo muhle ikudibana emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ka 20 ngomabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje. Umeya weHarare umnumzana Bernard Manyenyeni usemiswe umsebenzi ngumphathi ntambo wezentuthuko yezabelo lamadolobho.
Sika njalo lokulungisa ukulwa kukhona ebandleni lakhe i-professionalism. Abe sethotha ke naphume ke aye phandle kwelizwe ke evakashe ehamba imihlangano eminingi engalehluthi elizweni kayesinezigalutho. Imihlangano angathumela khona uminista, imihlangano angathumela u-ambassador, imihlangano angathumela khona omunye wabasekeli bakhe.
Umongameli Robert Mugabe uqhubeka echocha njalo sikhuluma nje ofike eMelika ngapha namhla ukuzosayina isivumelwano sokuzinikela kwamazwe omhlaba ukulwisana lokuguquka komkhathi. Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa esitaladeni e-National Vendors Union of Zimbabwe batshengisele eHarare namhla bekhonona ngokuthathelwa abakuthengisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeya wedolobho leHarare umnumzana Bernard Manyenyeni umiswe umsebenzi namhla ngumphathi ntambo wezentuthuko yezabelo lamadolobho umnumzana Xavier Kasukwere emethe samlandu okungalandeli iziqondiso zakhe. Kubika uMavis Gama.
Okukhulu okubanga ngababili laba ludaba lokuqhatshwa komele abe ngu-town clerk kumunisipala weHarare umnumzana James Mshore ebekwa umlando uManyenyeni wokungalandeli ngokugcweleyo konke okumele kulandelwe anduba kuqhatshwe umuntu kuleso sikhundla. Ngasikhathi sinye umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai uthi ibandla lakhe liqoqa ukuthathela ukaSukwere amanyathelo okumusa emthethwandaba we-High Court ngoba esefuna ukuzifakela eyakhe inkokheli yedolobho leHarare kulaleyo eyakhethwa nguZulu. UTswangirai utsho lokhu emhlanganweni lentathela izindaba emahofisini akhe aweHarvest House eHarare. Utshengise ukukhathazeka phezu kokwenza kukaKasukwere kudaba lokuqhatshwa komele abe ngu-town clerk kumunisipala weHarare umnumzana James Mshore ngemva kokuchiya umsebenzi kamnumzana Thendai Mahachi nyakenye.
In view of the minister's threats to the council in the Harare, the MDC is mounting an urgent application to the High Court.
Ibandla le-MDCT lizakhweza lolu daba emthethwandaba ngemva kwalokho kwethuselwa kukamunisipala ngumphathi ntambo wezokulondolozwa kwezabelo nokuthuthukiswa kwawo ukuvimba lelo nyathelo kanye lokulondoloza umunisipala owakhethwa nguZulu. Abe-MDC sebediniwe ukwenza kwenkokelo ezingahloniphi isisekelo sombuso esikhona ziziphatha ingani ilizwe livele lingelamithetho.
Wengeza uTswangirai ethi abebandla lakhe bakhathazekile ngenkokheli yezanu-PF ekuhulumende eqhubeka ingalandeli isisekelo sombuso esavela kuZulu.
The basis of all progress and stability is founded on the rule of law, the independence of the judiciary and adherence to the
president. Isiqokoqela sombuso uqobo yikuba ilandele imithetho, ukuzimela kwabathumisa amacala kanye lokulandelwa kwesisekelo sombuso. Akukho mbuso ongaphumelela nxa kungalandelwanga lokho. Kungakho eZimbabwe lithembele kukho. Simzwile umkhokheli wabakubutho uGeneral Chiwenga ekubeka mgci ukuba bavela kuZANU-PF njalo lokuba yibona banini balelo bandla okuyinto ephambana lesisekelo sombuso.
Wakhuthaza umongameli Robert Mugabe ukuba atshele inkokheli yakhe ukuba ilandele isisekelo sombuso. Wagqiba inkulumo yakhe uTswangirai ethi akumelanga kube ngumphathi ntambo wezabelo lamadolobho okhalazayo nxa kuyikuthi kukhona okwaphosisekayo ekuqhatshweni kukanobhala kamunisipala. Kumele kube yi-local council board eyenza lokho, hatshi uKasukwere. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
umongameli Robert Mugabe uqhubeka echocha njalo namhla ofike eMelika ukuzosayina isivumelwano sokuzinikela kwamazwe omhlaba ukulwisana lokuguquka komkhathi esasungulwa iUnited Nations nyakenye. Umkhosi wokusayina isivumelwano lesi esaziwa ngokuthi iParis Agreement uzakwenzelwa edolobheni leNew York khonapha eMelika ngolwesihlanu. Lanxa bekhona omongameli abazabe bekhona njengomgabe amazwe amaningi akhangelelwe ukuthumela abameli bezinga eliphansi. Umgabe udume kakhulu ngokuchotsha esiyalelale phecheya njalo esikhathini esiningi uyabe elanda imihlangano engaqakathekanga. Isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu uthi lo mhlangano wezomkhathi lo awulahlonzi njalo umgabe lequla lakhe badlalisa imali kahulumende evele isilela.
Kuyatshengisela bakithi ukuthi useluphele lubaba, sakhuluma kudala ukuthi kahambe kibo ayephumula kwezimba labazukulu. Useluphele kasenani lelizwe leZimbabwe. I-economy yeZimbabwe is falling, behluleka ukubhadala izisebenzi zikahulumende, behluleka ukuzinika ibonus, behluleka njalo lokulungisa ukulwa kukhona ebandleni lakhe i-professionalism. Abesechotsha-ke yena aphume-ke aye phandle kwelizwe-ke evakathi ehamba imihlangano eminingi engalethi lutho elizweni, kayisinethi kalutho. Iyimhlangano angathumela khona uminista, iyimhlangano angathumela u-ambassador, iyimhlangano angathumela khona omunye wabasekeli bakhe, sikhangelele ukuthi ungumuntu labasekeli ababili phela. Kodwa-ke uyahamba-ke yena kwakhe. Okwesibili singakukhangela sithi kumbe usezibona ukuthi useluphela kusela nto angayenza ekhaya-ke useku-holiday nje sesenza i-holiday ebhodi umhlaba wonke edlalisena le mali emlutshwane ikhona elizweni. So kuyinto embi kakhulu-ke thina silokudana-ke kodwa sithi hhayi angiphukani vele seluphele sekuyukucabanga kwakhe kingasela nembeza ngesintu.
Ilithi udlalisa imali lapha kodwa yena uthi wenza umsebenzi kahulumende awukhethelwayo.
Yikho ngithilo ngaphambilini kulo ambassador we-United Nations ehlala khona ngalo kwele Melika. Uyabamfonela nguye ongathatha-ke leso sigaba ahambe emelilizwe khona ngalo sikhangeleyo ukuthi elizweni lethu kakula mali. Sikhangele elizweni lethu ukuthi bayehluleka ukuthi baholise izisebenzi. Sikhangele ukuthi amabhenki kayala mali. Sikhangelele ukuthi i-service delivery kakusele elizweni leZimbabwe. Ethi sithathona le mali emlutshwane sesihamba labantu abaningi sebekulima ama-allowance sebethatha kwakho okuncane sekuthembileyo. Yikho sithi thina kungabe response yethu khona lokho. Kuyatshengisela ukuthi hhayi ngala ndaba labantu beZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-People's Democratic Party sixoxe laye ekobulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lakushortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa esitaladeni National Vendors Union of Zimbabwe batshengisele eHarare namuhla bekhonona ngokutshona bethathelwa impahla yabo kanye lokuhlawuliswa imali yesibambiso sikhathi sonke ngamapholisa kamansipala. Kubika uMavis Gama.
Ngabaphila ngokuthengisa labo behlabela ingoma echaza ubuhlungu ababhekane labo labahlangana lakho ekusebenzeni kwabo. Bafole besuka lapho okuhlangana imigwaqo uNelson Mandela noLeopold Takawira belubhekise emahofisini kamunicipal e-townhouse lapho bebefuna ukubona umeya weHarare umnumzana Bernard Manyenyeni. Umqondisi wenhlanganiso yenavuzi umnumzana Stan Zorwadza utshela intatheli zindaba labakade betshengisela laba ukuba bathethe leli nyathelo befuna ukwazi impumela yencwadi yezikhalazo abayethule ekuqaleni kwawo nalo umnyaka ngodaba lunye. Umeya weHarare umnumzana Bernard Manyenyeni osexotshiwe umsebenzi ubethembise ukuba lolu ngolunye lwendaba obekuzaxoxisanwa ngazo emhlanganweni obekumele wenziwe labaphila ngokuthengisa laba ngolwesine. bebekhona abaphila ngokuthengisa abalobugoga okubalisa umnumzana Fungayi Munamo olodubo lokukhuluma obekhathazekile njengabanye ngokwenza kwamanisipala kakhulukazi amapholisa akhe.
Amaphepha matha esithenga ngayo engokweni sinedubo amadisiport abantu babahluphekayo. So sibantu siyasebenza abantu bekantu bangathathi siyakhela ukuthi bangathathi isinto zethu ukubuya ethona udubo sakaso siyathubeka.
Ngakolunye udaba olufanayo, abenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square bavinjiwe njalo lamhla ukutshengisela ngokuthula phambi kwedale lephalamende bekhonona ngodaba lokuhlukuluzwa lokutshaywa kukamnumzana Patson Dzamara emkhosini wokunanza uzibuse e-National Sports Stadium ngomvulo. Kuthe bevinjwe ukutshengisela abe-Occupy Africa Unity Square laba baye emgwaqweni u-First Street lapho omunye wabo umfundisi Patrick Mugadza echumayele ezibophele ngeketani kupholi yamagetsi. Intshumayelo kaMgadza beyigxile kwezokukhuthaza uZulu ukuba avuke asebenzise amalungelo akhe uguqula isimo esesisibi elizweni kwezomnotho. Wasola njalo kwenza kwenkokheli kahulumende athi izenzela santando ingalandeli okuthiwa isekelo sombuso ingawahloniphi amalungelo kaZulu. Umfundisi Mgadza yena ohlala eCaribbean uke wangena inkingeni wabotshwa kuthiwa weyisa umongameli Robert Mugabe lapho etshengisele eyedwa eVictoria Falls nyakenye kuqhutshwa umhlangano weZANU PF conference. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Uhulumende weMelika namhla uphe inhlanganiso yeWorld Food Program imali engangezigidi ezingamachumi amabili zamadola i $20 million ezancedisa kumizamo yokudingela uZulu weZimbabwe olambayo ukudla. Umkhokheli wenhlanganiso yeUnited States Agency for International Development USAID unkosikazi Stephanie Funk uthe uhulumende weMelika uzimisele ukusebenza lenhlanganiso ezizimeleyo ukuphandela uZulu weZimbabwe yena ohlaselwe indlala embi lonyaka. Ngakolunye uhlangothi umanyano we-European Union ulobelane isivumelwano lenhlanganiso ye-Food and Agriculture Organization iFAO esokusebenzelana ndawonye kumizamo yokuqeda indlala eZimbabwe. Incwadi kundaba zokukhusela abalambayo umnumzana Everson Ndlovu uthi izaphathisa kakhulu imali ye-USAID.
Luzaphathisa kakhulu vele bese sikuthola izima sibona ngani akade besisize eminyakeni bakhanya ngani ba-reluctant owakhathesi bese ngani kuthiwa kulenkinga sifuna ukuthi akuqondakali whether sizaphathiswa or asizosiphathiswa. So ngaso kule thuba elinje kuzaphathisa ngikuthi i-deficit sokudla evele sikhangeleke nayo kathi. So we welcome move sibe ngalini. So futhi ngavele sithola izwi lemali ngalini. Yathi yathola ini indlela yokuthi kuthengwe lokho kudla ngoba vele ukuze lokho phela vele ukuthi kuthengwe from outside the country akusekho lokho. So it's a welcome move siyabonga khona lokho.
I-USAID ithi bedlula i-100,000 abantwana abacake okwezinga laphezulu abacake kakhulu abalema-nutrition. Uthi ningalolu daba?
Ukukhula komntwana kuqakathekile at that age up to 5 years ngoba kulapha izinto kwizimba zonke lengqondo okudivelopha khona. So nxa abantwana bengasekutholanga ukudla okwaneleyo at that age bayalimala empilweni. So ukufida-ke abantwana esikolo kuyikuthi ngoba la ngikhaya kuvele akula kulo. So uZulu ukhangelele ukuthi khona abantwana balakho-ke beyafuka ukuthi baphathiseke ngaphi esikolweni bathole ukudla esikolweni. lakhona kokufuthi kuza bangela ukuthi abantwana bangayekeli ukuya esikolo ngoba balambile. Ngoba kaningi-ningi esikutholayo ukuthi khona ngesikhathi sendlala abantwana lesikolo abasayi, balambile, badiliwe, they can't walk therefore imanga emide. So nxa kuloku kudla esikolo abantwana labo baza kuba motivated ukuthi badini bafinyelele emaklasini.
Umntwana nxa engasatholanga ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba esamncane kusuke kumphambanise njani empilweni?
Kulalokho esithi stunted growth, sebekhule ngezisu kuphela abantwana. That's one. Khonokuyana futhi ukuthi bangathuli ukudla kuyabangela le ngqondo zingadevelophi kuhle okupheleleyo. That's two. Okunye-ke sekuphoza ukuthi umntwana ahlasele naye emkhuhlaza nyana yonke enginyathelo.
Umnumzana Everson Ndlovu yingcwethi kundaba zokuphandela abalambayo. Kunjalo nje iqula lenhlanganiso yomanyano we-United Nations elibona ngempilakahle yabantwana i-UNICEF namhla lethekelele ezibhedlela lemaklinika eKariba lidingisisa ngomthelela wendlala ebantwaneni. Intatheli zindaba ezihamba lequla le-UNICEF leli zifakazele iStudio 7 ukuthi zithole abantwana ababulawa ngomkhuhlane obangelwa yikuswela ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba i-malnutrition. I-Kariba District ngenye yendawo ezihlaselwe kakhulu yindlala njalo uhulumende uthi bedlula izigidi ezine abantu abalambayo eZimbabwe abamele baphathiswe ngokudla. Live talk kulamhlanje sikhangela ukuxotshwa kukameya wedolobho umnumzana Bernard Manyenyeni ngumphathintambo obona ngendaba zezabelo. Sizakhangela njalo lokwenzakala kwamanye amadolobho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Edabeni lwethu oluphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe namhla silomnumzana Alistair Zimba osehlala eTexas khonapha eMelika yena ochasisa ngempilo yakhe lapho ethuthela kwelinye ilizwe kungxoxo ayenzelo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Ngathi ngisuka mina ekhaya originally sibili asuka ngo-99. Ngathi ngifika lapha ngande 16 years ngangiseseyingane. So ngathi ngifikile lapha ngafikela ukuya ku-community college 2-year program ngaqalisa i-business bathi ngapha ngama community college la kuphi 2 years and then ngathi ngiqeda lapho ngaku 4-year program eyiye ngipha i-bachelors. So i 4-year program yami ngahamba ku Texas A&M University ese Texas ikho ngayenza khona i accounting program in emphasis ku business administration as well.
Wathi ke suqalisile ukusebenza wasebenza uphi umsebenzi?
Ngisafunda ngangisebenzelana la ama-companies amancane akuhayayo abathi ngama-staffing agencies abakufaka nje emsebenzini not uthole i-experience nje yokuthi ubekwazi into oyenzayo nje yokuthi ubambe mbijana imali ngapho siye esikolo ukwanisa ukuthi uzibhadalele nxa uyenelisa usebenza nzima yakwanisa ukuthi usebenze ama-hours amaningi ukwanisa ukungezelela ukuthi nxa uzifundise ngoba mina ngazibhadalela isikolo anzange ngithole uncedo lokuthi njengabanye abangapha ukuthi bathole uncedo from abazali ngoba mina angingedwa ngazenzela. So kwakumele ukuthi ngisebenze nzima kumaklasi umsebenzi yakhona yayijiyene babekukhetha lapha okuvuleke khona lapho kulo msebenzi khona kuphela wawukhethi. Ngoba packers are not choosers, so awukhethi lapho yakhona bayakufaka indawo yonke. So wangipha ukuthi ngibone umhlaba ngoba ngakwanisa ukuthi ngisebenze yonke indawo from yonke into lapho ababekhetha ukumfaka khona kulomsebenzi khona ukuthi ngibambe ngisebenze qede ngoba mina ngangizimisela ukuthi ngiqede isikolo ngithole i-business ngangifuna ukuthi ngibe ngu-business manager ngikangofuna ukuthi and then ngase nginanzelela ukuthi hayi i-business administration i-center kuko wonke lokho so kungangipha ithuba lokuthi ngathi ngangipha ithuba lokuthi ngingene ku-business in any avenue nje
kunzima okunganani nxa usuka kwamanye amazwe ukuzohlala lapha ungene ku-system yabo yezemfundo yezemisebenzi
kunzima kakhulu ngoba nxa ufika lapha yabo ubuye nge-visa ongela ungakwanisi ukusebenza ukubanzima so nxa usebenza ubuye ungumstudent kumele ubuya nge-student visa nxa ubuye nge-student visa you are only allowed to usebenze 20 hours a week so 20 hours a week and ukhangela ukuthi minimum wage you are only able to make minimum wage sebe crazy the khathesi but kudala mina ngisafika lapha i-minimum wage yayi-$5.25 so nxa yi-$5.25 usebenza 20 hours kuphela a week kuyakulimitha kakhulu imali oyitholayo vele sokulimitha khonapho kulama-limitations amaningi so kusuka kube nzima for ama-international students ukuthi beuhlufikele ukuthi ngizakwanisa ukuthi ngisize abantu bangikhaya ngiyenze lokho ngifika yabule sifiso eziningi zokuthi ngincedise abantu ngikhaya ngiyenze lokho lalokho ngizame yonke into ukuthi uba ngoba uyakukwazi ukujileyo ngikhaya sithi ufuna ukuthi lawo uncedise so nxa ufika ngapha ufike iqiniso sele ukutshaya ukuthi ngizakwanisa ukusebenza kuphela 20 hours suka kube nzima for abantu abaningi and kumele ube ngumuntu okhutheleyo lawo ngavele ufike ube livila akunanto ozakwanisa ukuyenza and njalo futhi le sikolo siyabe sifuna ukuthi la ukhuthale ngoba ungayekela uyaphuma la kusikolo uba ku-dropper off and bangakuthola ukuthi uyasebenza more than 20 hours lakho futhi suvayolethile umthetho so bakwanisa ukuthi bekuxotsha njalo for that ngoba suvayolethile umthetho sibili
kunzima sibili
kunzima khonoko so kumele ube
ukuthi ngicela ukukhala ngibhadala i-fees ngithole imali yokudla
kumele ube ngumuntu obekezelayo kakhulu ngoba good things come to those who wait and also work hard so kumele ubekezele lawe ube ngumuntu futhi oyiplana okwanisayo ukuthi imali yakho lawe uyibudget ibe ngeyokudla lokubhadala i-school fees lokuyenza konke lokho nxa usebenza njalo
lo ngumnumzana Alistair Zimba isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khona pa eMelika sizaqhubeka ngalingxoxo ngeviki ezayo lapho uZimba azakhuluma ngodaba lwezimali zemithelo ama taxis onasewaxotshisa lokubophisa abanengi abakwamanye amazwe eMelika okugoqela abeZimbabwe
lingali tjona njani izilukandaba mthwakazo omuhle walamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lo mnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sihlaziya udaba lokwakhiwa kwemall eGodini Ngokuqala ngiyakwamukela kuhlele.
Ngiyabonga mfowethu.
Kuhamba njani ngodaba lwemall lapha?
Indaba le eyalapha ukuthi kwathiwe kumall kuGodini. Ze kukhanya ungathi into yinawo state and the businesses labantu amavendors iBulawayo Council. Ibisibamu ibasusa endaweni lezane zabantu babawe zindawo. Indlela yokuthi bacreate indlela yokuthi kuqalise ukwakhiwa and besithenjiswa. Ukakhulume ngakuthi lobani nomsebenzi ungaqalisa. Kodwa ke osokusenzakala ukuthi sokukhansa ukuthola futhi sokusuka lezinye inkulumo ezikhona konke sokuvunyelene ukuthi sokufanele kuqaliswe ukwakhiwa ngendlela ebesinikwa ngayo imbiko kube lomhlangano phakathi kwe-council ne-Friday egoqela u-resident minister uMama uSandimoyo
igoqela lo minister lo local government ukasukwere lo permanent secretary u George Mlilo. Ngawo sibale lo paper kukhanya ungathi kulokunye abakusolayo uhulumende ungathi usola kokunye and yizwe beyatshengisa ukuthi yona kukhanya ungathi uhulumende usefisa ukuthi umsebenzi lo ume kuqaliswe kutsho ukuthi kusuke kuthenda. Kodwa ke asilabo ufakazi sasiloko sibambe kulezo news kuphela sikabambi kulowo ufakazi ukuthi kuyiqiniso kumbe kungamanga.
Kanti vele nqa kuliqiniso umhlangano onjengawo nalo akumelanga kube labameli zakhamizi njengani?
Uhlupho lwethu lapha eZimbabwe kwesikhathi sengathi lohlupho lokuthi kulabantu abafisa inqabi sendobe engabizi kulakho kuthiwa kufanele ubize all stakeholders. Thina siyakukholwa ukuthi umlando onjalo kufanele ukuthi ngakubize ama-stakeholders wonke, kwaba labameli bezakhamizi, kwaba labameli nje bonke abantu be-industry, bonke abantu kuzodiscuswa kubonakala ukwenzakaleni ukwenzela ukuthi nqa kuthathwa isinqumo abantu bafake imikhumbulo ndawonye, ngoba lokho kwenziwayo laphana egodini ukuthi kwakhiwe sikhanele ukubana kuncedise kumbe kuvumelelise iBulawayo, i-community yakoBulawayo yiyo ezabenefita. So ke kuyiproblem yokuthi basuke bavayela nabodwa kumbe leyo directive izaba liqiniso kumbe ayisiloqiniso, abantu sivula amehlo ukuthi sifunde kuzenzakalani.
Kodwa zona izakhamuzi bezisithini ngodaba lona lolu ikakhulu nxa sikhangele ukuthi labo kuthiwa bekumele bayakhe abanye bakhona ngabe South Africa?
Iqiniso ukuthi izakhamizi bese zikuthokozelele ukuthi nga kuzakhiwa lapha negodini kutsho ukuthi iBulawayo layo izathuthuka. So kube lalumbiko njengezakhamizi asikahlali phansi ukuthi shiwa siku-reviewed pho nxa kwaliwo, kodwa lapha-ke ungivumele niletha ama-views ami lami. Engakutsho mina ngase ngiletha ama-views nga-analyze yonke into eyenzakeleyo. Ngakuyo ukuthi uhulumende uqinise ukuthi kulokunye ikhasile yakonayo, thina besithi nangawo uhulumende uyavumela ukuthi ukwakhiwa lokuqhubeka kuye phambili ngoba i-development bese kusenziwa okungenziwa. Ngakuthi kuthiwa kule nto ezingahambanga kuhle zilungisiswe, zilungisiswa kodwa ukwakhiwa kuqhubeka kusiya phambili, ngoba kule problem yokuthi into le ingamiswa kuthiwa ibuyele kuthenda. Iproblem esinazo ukuthi kuzathatha ingxenye eminye iminyaka after ethile kungakabhasi, kukanti abantu bakoBulawayo bese kufanele kudivelophe, ngoba nxa ungananzela imali leyani ikhanya ngathi zaletha imisebenzi eminingi khonapho kusakhiwa, ibuye futhi incedise imisebenzi koBulawayo sokwakhiwe, sokulama-shops abantu sebesebenza. So ke sibona ungathi ukumisa kuzabisela intuthuko emuva, kubisele loBulawayo emuva.
Bona kade besebenza egodini laphana bethengisa laba makhombi bangapi njengoba sasizwe ukuthiwa basuke?
Ye, obese kusenzakala kade sinjoba ngijile ukuqaliseni ukuthi i-council isiba relocator lingananzelela from iviliyani ephelele abantu abathengisa babebekhutshwa beswala, abanye beswala, abanye sebele kumasocha avenue ngale, abanye kuthiwa bazahanyiswa ku-15 lawa makhombi, abanye kuthiwa bazahamba ngale kozubukho, abanye kuthiwa bazahamba. Bekuyindlela yokuthi abantu laba basuswe laphana kuvule isikhala sokuthi nxa kusakhiwa kungabi lo hlupho lokuthi abantu bebe bephambanisa umsebenzi oyenziwa lapha.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli abahle, ibe lesikhathi esihle.
Lo-ke bekungumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande, lilayo.
Siyabonga jahelidala ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umeya wedolobho leHarare umnumzana Bernard Manyenyeni umiswe umsebenzi lamhla ngumphathintambo wezentuthuko yezabelo kanye lamadolobho umnumzana Sevia Kasukwere. Umongameli Robert Mugabe uqhubeka eChocha njalo ufike eMelika namhla ukuzosayina isivumelwano sokuzinikela kwamazwe omhlaba ukulwisana lokuguquka komkhathi. Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa esitaladeni iNational Vendors Union of Zimbabwe batshengisele eHarare namuhla. Kwanelokwa lamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo, lilale.